khathesi se-Central Police Station eHarare basibophele eRoa, basilaleli ambush eRoa, basibamba eRoa, basifake eRolini, basithwala basifisa eCentral. So khathesi se-Central, but akwayenziwa ama-charge.
Belithatha lapho eRoa, belenzeni? Njalo bathe balithathela
kade silokhu simatsha njengakhona kuthana baze basenze khona ima-check. So bathi khona sesiphambanisa umthetho kuthiwa yiphosa, so kuthiwa simatsha singela mvuma, kula mvuma ukuthi simatshe ngaso lesi sikhathi.
Likwenzile lakwenza ngalo ukuthi libatshengise incwadi zenu?
Ya, mbona babe sebebatshengisele because iloya selibuyile.
Lizama ukubachathisela khonapho batheni?
Vena kulo kukhulunywayo ikufosela uphila sangisingenise eRolini ngenkani, sazobisa lapha eCentral sayalo ungena emaselini. Abanye bafuqelwa phakathi, abanye badonswa, abanye belahodolwa ngenyawo jikelwa phakathi khona ngapha lapha esikhona sisamwe phakathi khona eCentral. Isikhathi besingenisa lapha sivila bengasiphathanga kuhle, bebesigayi but okwakhathi saye sihlezi njakulapho.
Alikezwa ukuthi kuyini abaliyibophele khona?
Hayi, sokwaya bakasitsheli lutho, lokhu bekhulume ngayo iphosa, balokhu bethatha ama-details ethu kumbe bafuna ukuvula ama-docketa ngoba.
Sike sabona eminye imfanekiso lihlezi phansi lihlabela, bekusenzakalani laphana?
Besihlabela sisemoteni khonapho, sebesidrayiva besiletha ngapha iCentral, besihamba sihlabela.
Bebelivumele ukuthi likwenze konke lokho?
Bebengasivumelanga kodwa kwasiyalisanga, so besizihlabela besiprotesta ngoba besingekho happy ngento abasiyenze yona. So besizihlabelela izingoma zethu zonezo ezitrekinini yethu.
Libona ingani liza qeda ubusuku bonke likhonapho?
Kukhanya ngani ngoba sokuleithi, ama-lawyers ethu akeyafika kudala befikile la, balokhu bemelabo khona, balokhu bethatha ama-details ethu, balokhu besibuza kuza ama-next of kin ama-adresi. Akukhanya ngani siyalala khona, bangasikhipha siyabuyela siyaqhubeka ngohambo lwethu ngoba sicedanga vela ngoba besesikuma-20 kilometers besesiseRoa.
Licabangela ukuthi balimisele khonokho ukuthi beselifika yini?
Ya, sibona ngathi yikho khonokho ngoba amalungu ethu amaningi lawa kade esevele elungiselele ukuthi basijoyina kusasa. So sasahahle kuyabe kulabantu abaningi kakhulu abazesihlangabeza ngoba besisivumelane thi siyahlangana-ke emahoro.
Sibonile incwadi ethulwe ngumholi wenu umnumzana Obert Masarure esithi lingafika khona ngale emahofisini kamnumzana Mthuli Ncube alisoze lisuke, lizahlala aze avume izikhalazo zenu. Libona ingani kuzafezeka lokho?
Ya, sicabangela ukuthi kuzakuba njalo ngoba bona yikho abakwesabayo sebelokho besibopha kokuphela, abafuni ukuthi siyefika khona ngale ngoba sifuna ukuhlala azavume.
Nxa engavumanga-ke ungaphela umnyaka likhona ngale?
Kuthithi izikolo ziyavula sokuhlela sikhona ngale.